VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 26 kuMabasa 2020 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu bathi bayahlupheka ngaphansi kohlelo lokuhlala ezindlini ngesikhathi likhuphuka inani labatholakala belegciwane le-coronavirus COVID-19.
Hayi bakithi ukudla lokho okuthiwa kuphiwa abantu thina kasikuboni. Abantu bayafa ngendlala ngapha.
Bayakhala emaphandleni ngohlelo lokuvalelwa ezindlini.
Lapha ewanje abantu bayadubeka.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Sokulabantu abangamachumi amathathu lanye eZimbabwe abalomkhuhlane weCoronavirus COVID-19. Abane babhubha kwathi njalo ababili basila. Sokuhlolwe abantu abedlula inkulungwane ezisithupha 6067 eZimbabwe ababecatshangelwa ukuthi balomkhuhlane lo. Emhlabeni wonke jikelele sokulabantu abafika phose izigidi ezintathu abahlolwa batholakala ukuthi balomkhuhlane weCOVID-19. Isibhedlela seJohns Hopkins University City abedlula amakhulu amabili babhubha. Kulabanye njalo abanengi abasilayo. Kumemetheka okumangalisayo umkhuhlane lo kwelemelika. Akwaziwa ukuthi eZimbabwe luzaqhubekela phambili kumbe hatshi uhlelo lokuhlala ezindlini olubizwa ngesilungu ngokuthi yi-lockdown. UNobutler wohlangothi olubona ngezokwethula kwemibiko umnumzana Nick Mangwana kenelisanga ukuchasisela iStudio 7 ngodaba lolu ngenxa yokuthi ubesemhlanganweni wokuhlolisisa uhlelo lolu oluqhutshwa yi-COVID-19 Task Force. Uhlelo lo-lockdown lugqitshwa ngeviki ezayo abantu abaningi bekhala ngendlala lokunye okujiyeneyo. Omunye wabakhalayo ngunkosikazi Janet Ndlovu ohlala eFilabusi esabelweni seMatholen South.
Hayi bakithi ukudla lokho okuthiwa kuphiwa abantu thina kasikuboni. Abantu bayafa ngendlala ngapha. Sike sabona elinye idona elibuye libhalisa abantu lapha kuthiwa bazathola ukudla. Asiphindanga salibona. Bona laba abalutshwana abaphiwayo umumbu we-welfare. Yibo laba abaphiwayo balutshwana.
Unkosikazi Busi Masina ohlala emagwegwe kobulawayo laye uyakhala okumangalisayo.
Okwamahara vele angaze ngubone. Njalo indaba yemali kuthiwa kule mali eholiswa abantu. Ngiyezwa kunyuzi bekhuma ukuthi sebenike phose ama-1,000 amangaki kobulawayo leHarare. Kodwa angaze mbone muntu mina oseke wathi leyo mali uyitholile. Ngingazitholelo mina ngoba vele angaze ngiyitholi. But khonokho nje ukuthi omunye umuntu ukhona yena seke wayithola leyo mali. Ayi, angaze ngiyibone mina, angaze ngimuzwe lo muntu okhuluma ngayo ukuthi uyitholile. Siphonge ukuzwa bekukhuluma bona kuma-radio lapha ezindabeni lapha kuthi sebephila abantu imali njalo kule mali enganani.
Umnumzana Fortune Nyoni ohlala ewange uthi kabatholi lutho okuphiwa nguhulumende.
Iqiniso elihle sikuzwa nje ukuthi kukhona kwezinye indawo. Lapha ewanje ngitsho lasemaphandleni akulampe njalo abantu bayadubeka.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Kethwele Luphahla othi kukhanya engani abantu abaphiwa ukudla ngabasekela ibandla leZANU PF.
Elizweni lakithi kanti kuhamba njani? La ngesikhathi sokufa kumele abantu kukhethe ukuthi laba ngozibani kumele badle, laba abanganikwayo bona yibo kumele bafe. Hayi bantu, abantu bakithi kabantshintshe. Abantu bona labo ukudla okufikela kubo kabatshintshe izinhliziyo zabo lezi ezililitshe eziqine kangaka ezibayenza ukuthi bakhethe abantu, banike abantu ngokubazi. Akumelanga kube njalo. Nxa kuyinto elanda ukuzosiza abantu, elanda ukuzosiza umphakathi, mayisize umphakathi wonke.
Kodwa umnumzana Dingumuzi Phuthi okubandla leZANU PF uthi akulabantu ababandlululwayo kuhlelo lukahulumende.
Ngamanga aluhlaza tshoko lawo ukuthi ukudla kokuncedisa abantu phakathi kwesikhathi sobunzima somkhuhlane we-COVID-19 kuphiwa abantu abasekela ibandla lezamiphifu kuphela ngoba abantu abayibo abakusebenzayo sibone kusiba ngama residents associations xa sikhangela emadorobheni imizamo yokuthi lokho kufike emaphandleni andubana ilethwa kodwa siyazi ukuthi lati njengabantu esebenza labantu kasilani lokuthi umuntu usekela liphi bandla ngoba thina silandela umbono lokwenza kuka president Edi Mnangagwa ukuthi wonke umuntu weZimbabwe uqhakathekile azingeke siqalise ukubandlululana ngalokho angikwazi ukuthi abakukhulumayo bakuthatha ngapi ngoba umthetho kahulumende weZimbabwe lo mbono kamongameli Edi Mnangagwa konke lokho kuvumelana ukuthi wonke umuntu weZimbabwe kaphiwa amathuba alingeneyo lati njengezinkokheli sikusebenza njalo nxa sikhangele abantu beZimbabwe sibabona bengabantu abafana nayo ukuthi umuntu usekela liphi bandla ayisikho esikwaziyo phansi kombuso kababa Mnangagwa
uhulumende uthi kule mali ayinika abantu ngesikhathi ilizwe lilwisana lomkhuhlane wecoronavirus COVID-19 Abantu emaphandleni bathi kunzima ukulandela iziqondiso zohlelo lokuhlala ezindlini ngenxa yokuthi abanye babo balezifuyo njalo bakha amanzi endaweni ezijeneyo lapho abantu abagudlana khona njengendlala yenza umlondolozi Ndlovu usethulela loludaba
Vathi bethuswa ikubhubha komuntu obehlala eMondoro obulwe ngumkhuhlane weCovid-19 ngeviki ephelileyo Sebedlalela evalweni besithi umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka ngesiphangiphangi emaphandleni ngenxa yendlela abaphila ngayo. Umnumzana Pinot Sikhosana ohlala eJombe enkabazwe uthi okunye okwenza abantu bengalandeli iziqondiso zohlelo lokuhlala ezindlini olwaziwa ngokuthi yi-lockdown yikuthi kulabanye abelusa inkomo okumele bazikhangele sonke isikhathi.
Lapha esibuthana khona siyakukha amanzi. Abantu abakhangeli konoko esikutshelwa nguhulumende wama social distance siyama nje sibuthene sisikha amanzi uma kusenza uhulumende elethe abantu abangafundisa abangapha ukuthi njani miwa so for ukuthi udwe lo corona lolu lungasibulali
Omunye njalo ohlala esiqhintini sesidakeni eJombe umnumzana Zamani Chuma uthi okunye okwenza ukuthi bengalandeli iziqondiso zohlelo lolu yikuthi izibhedlela zikhathana lemizi yabo
Binilaba abagulayo asenelisi ukuthi sihambe ezibhedlela ngoba loba imota sibili ezidlulayo ngapha sezizilutshwana ukuthi sikwanise ukuthi sigade sihambise abagulayo ezibhedlela
Lokhu kusekelwe unkosikazi Nompilo Chabalala ohlala enyama yendlovu esabeleni semathebeleni North othi bayalamba ngesikhathi kuqhutshwa uhlelo lolu.
Hayi indlala isitwala esenzima ngapha. Lezi bhedlela kula. Uyahamba ezi bhedlela kukhatshana kwampu futhi kulaphiliza kula muthi.
Omunye njalo ohlala enyama yendlovu umnumzana Zibuyile Nkomo uthi bahlutshwa indlala namanzi.
Kula transport yokuya lapho kudingwa khona ukudla ngoba kuvaliwe imoto azihambi. Izibhedlela zikhatshana nendlala lonyaka izulu lisibulele akusila kudla. Amanzi sithatha kugwayi baningi khona le nkomo zinatha khona lathi sinatha khona
kulabanye abakhala ngokusela olwazi ngomkhuhlane we-COVID-19 omunye wabo unkosikazi Sazini Maphosa ohlala eManama esabelweni seMathebeleni South
abantu balapho yazi bayaphithizela sokwazi umbeni sizabulayiswa ngabantu betshwala bona lapha yazi kuyafiwa and i-grocery so siyabulawa kodwa sokudura lokho lokutshona endlini ningene ngiphume phandle ngengadini ngichibilike ngibuye ngizohlala endlini hey anze siphele nzima uyazi angazi ukuthi umuntu okuzaphela njani lokho
umnumzana believe gawule okubandla lezani pf uthi uhulumende uzama ukulungisa konke okuhlupha abantu
kule engikubonayo ukuthi abantu bayakhala ngokuthi amanzi endaweni lezi lokudla kumbe lokungaphatheki uhulumende uyananzelela konke khonoko kodwa uhulumende uyazama izandla zikahulumende zimfitshane imali asilayo kangako kodwa uhulumende sethena i-priority number 1 ikulwisa umkhuhlane we-COVID-19
akwaziwa ukuthi kuza kwenzakala nomkhuhlane lo ungamemetheka emaphandleni kwele Zimbabwe ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 la ku 9885 kHz ku shortwave ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave.
Siloku sikuhlelo lokuvalelwa kwabantu ezindlini sithole imlayezelo evela ebantwini abajiyeneyo. Basithumezela ke le imlayezelo kuWhatsApp kunombolo yeStudio 7 ethi +1 202 465 0318. Uthi sizwe ukuthi bathini.
Isicelo esinaso esisifisayo ukuthi ngabe uhulumende wakithi kwelaseZimbabwe ma kusenzeka avule lapho avula khona, aye avulela abantwana abazabhala ama examinations ekupheni komnyaka. Abasikhangelela abantwana abaku form 4 laba ku A level, at least ma kungavulelwa bona babuyele ezikolweni. Sibona ngathi akungeke kube le congestion eningi kakhulu, kodwa abantwana bazayeneliseka ukuthi kube lalapho abaqhuba khona. Siyabonga, sicela ukuthi uhulumende asikhangelele khona lokho. Ngiyabonga. Okhulumayo ngisakhile moyo wela Plumtree.
Igama lami nguWashington Ncube, ngisetsholotsho koskenti. I-lockdown thina senzele phansi. Ithe iqala before iqale mina ngangisegoli and then ngasuka ngeviki le ngisuka. Ngithe ngifika nje kind of 3 days, hayi yabe iqala ngivalekile nje ngisekhaya. Kodwa ke ngibona kungcono kakhulu ukuvaluleka kwami ekhaya, ngoba ngiyakwazi ukuthi ngivuke ekuseni ngemasimini, hayi sidlele njena namakhabe noma indlala siyikhangele lonyaka. Hayi lo mnyaka ungathi sifulathele ma.
Lawo lakho ukutumeza umlayezelo wakho khona manje, tumeza kunombolo yeStudio 7 ethi +1 202 465 0318. Tumeza khona manje. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uyaxokozela emzini kamongameli kwakwele Melika kulandela okwethulwe ngumnumzana Donald Trump othi abantu balakho ukulatshwa umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 ngemithi ebizwa ngokuthi ngama-disinfectants. UTrump uthi ubezidlalela nje, kodwa abamaziyo bathi ubekhuluma okusenhlizweni yakhe. Kule mibiko ethi umkhokeli wawelizwe le-North Korea uKim Jong-un ugula okumangalisayo, kukhanya engani ulakho ukuhanjiswa kwele-China lapho alakho ukulatshwa khona isifo senhliziyo. Uyise wabhubhela kwele-China lapho ahanjiswa khona ngesitimela. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Sengana masiko
senzi umandla
yena baba mkhulu.
Sengana masiko
babelo bola
usenzi umandla.
Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo, siyaqhubekela phambili ngodaba lokuthi abantu bayakhahlamezana ezindlini, ikakhulu kulezi nsuku ngesikhathi somkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Ake siqhubekeke lolu daba namhlanje silonkosikazi Jester Sibanda kumaNdlovu kanye lomfundisi uRonald Moyo weBrethren in Christ Church.
Abantu abaningi bayesaba engxenye kithi kakhulu obaba, ngizakuza umama ukuthi uthi
yeah, what is it? Yeah, ukhathisa khona abantu angena umama, ukhathisa khona.
Yeah. Uyabo usesaba ukuthi ungaveza izinto zakho ezivele zingxenye yakho, usuza kwaliwa, usuzaxotshwa, usuzathini, sebeza kukhangela njani. Kodwa ke ngiyabuyele ukuthini, xa kulothando ayikho into noma imbi kangakanani noma inkulu kangakanani, iyalungisiswa ngothando.
Yeah. Ngena mama khonapho Mandlovu.
Ngiyabonga. Lokuswelakala kukaJesu, uJesu uyaswelakala emakhaya ngezikhathi ezinje ukuthi ubaba lomama labantwana uhlalo emthandazweni kuthandazwe.
Ebantwaneni ke igogo lapho ke Mandlovu, nxa kusenzakala khona ukuhlukuluzana ezindlini, abantwana kubabamba njani enhlizweni konke lokho?
Bayakhathazeka ngoba abantwana ubaba bayamthanda nomama bayamthanda, nga abantu laba sebekhathazana sebelimaza abantwana abantwana basebelimala kakhulu okudlula bona
mfundisi
masibulo uyichaya ekhanda kuyabahlukuluza abantwana hathi namhla kuphela la kusasa bathi laba badadisa ngezenqondo umntwana uyakhula xa ekhulela endaweni enjalo ungabona ngani hayi uphephile sibili usehlambulukile enqondweni yakhe uzabamba lokho oqakathile kodwa ke phambili ekuphileni kwakhe uyabuyela kuwona lwana umumo akhulela kuwo ngoba kuye umuntu ongubaba kumele abe ngumuntu ohwabhayo kumele abe ngumuntu olamandla kumele abe ngumuntu okhanya ngani ulolaka angahlangana lomunye ubaba olungileyo ochumileyo hayi kasobaba enough so kuyahlupha ngikhulumela kwaba ngamantombazana kuyakhathaza sibili phambili so umama uyichaya ekhanda impela
ye nxa sithi singavala khonapho ke Mandlovu njengomuntu omdala sibili xa kungathiwa akubalayi abantu sibili lapha ukuthi kumele baziphathe njani ezindlini akubalayi isizwe mama
mina ngithi ezindlini lapha abantu kabafundane bazane umama amazi ukuthi ubaba ngambona senje mina ngimeso
okwengezelela kumama okunye ikwazi ukuthethelelana akula muntu ongelasici sonke sonile sisilele enkazimulweni kaNkuluNkulu kodwa singakhuluma iqiniso liyamkhulula umuntu nxa sesilikhulumile sikhumisane umlotha uyawakha umuzi khona lokho
ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge ubaba umfundisi uRonald Moyo weBrethren in Christ Church ngibonge njalo lo nkosikazi Chester Spanda uMandlovu yingcwethi kwezamasiko esintu hayi ezulukandaba sima lapha kuhlelo lwethu lo masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke
sigcina masiko
soke isikhathi sohlelo lwabasakhulayo silo Mike Hobe
Yebo. Thakaza mohlezi. Ikude banokuhlelo labasakhulayo ngingomike Hobe. Namhla kuhlelo silokhe sikobulawayo. Ngontuthu ziyathunqa. Sixoxa loSibusiso Dube. Intatha lezindaba ngomsakazo website. Siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane weCoronavirus.
Kube ngiyakwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo njani?
Hayi ngiyaphila bafundi njani khona ngapha?
Hayi siyaphila. Asithinteni udaba lolu mkhuhlane we-coronavirus. Awena uyintatha lezi ndaba. Sike saxoxa labanye abakumsebenzi ofanayo. Bona bathi kulesi lockdown amalungelo abo ayephulwa nabezomvikela. Lokhu kusaqhubekela phambili na kusakwenzakala na?
Esesikubonile thina ukuthi udaba lolu kwenzakale ekuqaleni. Kubangelwa kakhulu ukuthi ama press card ebengakaphuma ka 2020. Kodwa ngokwazi kwethu iministry ye information isiluxazululile udaba lolo. Kodwa inkinga esikhona ukuthi lokhe besiba khona abantu abazintatheli izindaba abamiswayo kuma roadblocks. Abanye bebuza ukuthi kungani behamba ngezimoto zabo bengahambi ngozuko. Njalo sizwile thina ukuthi Zimbabwe Human Rights Commission isicomplainile ngokuthi bakhona abantu abahlukuluzwayo ngama social ama police kulesi sikhathi.
Asithintene udaba ngomsebenzele ukwenzayo. You know, at site. Siyabona ukuthi iselenze umsebenzi omnengi kakhulu ekufundisweni kwa lifundisa uZulu okunengi mayelana ngalomkhuhlane. Ubona ngani izakhamizi kakhulukazi kobulawayo bayathakazelela na elikufundisayo.
Okokuqala yebakhona abantu abangani bakuzwisisa esikhulumayo ngodaba lwe-corona. But kusenjalo bakhona futhi abangani abakuzwisisi kahle. Ungabhoda lapha emalokishini kubo luveve kubo lo bengilala kwezinye indawo uzabona abantu bebhoda uzathola abafana bezidingela utshwala abanye bavakatshelana but okunye okumele sikuzwisise ukuthi lo mumu abantu abaphila ku uyenza abantu bezwisise izinto ngendlela ezahlukeneyo lapha nizama ukuthi umuntu ongelampuphe endlini umuntu ongelamanzi empompini endlini kunzima ukuthi umtshele ukuthi ahlale endlini. So abantu babe siyadinga impuphu and lapho empuphini kuyaminyanwa kakhulu lalapho okhiwa khona amanzi eziboraneni abantu bayaminyana.
Inani labantu abasebebanjwe ngalo mkhuhlane kobulawayo lilokhu liqhubekela phambili li-increase. Uzulu kobulawayo bona bakuthatha njani lokho?
Abantu kukhanya ngani bakwamukele ngokuthula, abantu ngathi ngesilungu kuthiwa bakhawuna, asikaboni panic. Kodwa kukhona engathi kuyangithabisa mina ukuthi kulaba abantu abasebenzela inhlanganiso ezinjengama-NGOs, ama-civil society, labosomabhizinisi, sebegijimile bagcwala yonke indawo bedinga imali yokuthi kuncediswe ukuthi izibhedlela ziphiwe ukudla, ziphiwe imithi nokunye okufunakalayo ukuthi kwenqabelwe leyo COVID.
Hayi, siyabonga Dube ngokungena kuhlelo. Silugqiba lapho uhlelo lwabatsha, sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus. Ofisa ukuxhumana lami lakho kungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3 yoni username yami. Kwanelo kwalamhla, sohlangana ngolwesibili olevalelisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove. Mthakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Usiphatheleni mfundisi?
Siyahlangana njalo izihlobo zenkosi ezithandekileyo ngalolu suku lwanamhlanje lapho esikhumbuzana khona ngelizwi lenkosi ukuthi litshone empilweni zethu. Ngibonge labo abalaleleyo nalabo abahlala belalela ukuthi leli lizwi mhlawumbe lingabasiza libancede empilweni zabo belungiselela ukwedlula kulo mhlaba besiya kwelizayo. Namhlanje ilizwi lethu siyalithola encwadini kaDaniel chapter 3 iverse lika-27 lo-28 lapho lesihloko sendaba esithi isithando somlilo ofuthayo. Verse 27, izikhulu nababusi nezinduna nabomkhandlu wenkosi babuthana babona lawo madoda ukuthi umlilo obanga namandla emizimbeni yawo kungahangukanga lunwele olulodwa emakhanda awo, engaguqukanga amayembe awo, lingasondelanga kuwona iphunga lomlilo. 28, Nebukadnezari wakhuluma wathi makabongwe uNkulunkulu waoShadreki noMeshaki no-Abednego othumile ingelosi yakhe wakhulula izinceku zakhe ebezimethemba zazaguqula izwi lenkosi zanikela imizimba yazo kuba zingakhonzi zingakhuleki kuNkulunkulu noyedwa uNkulunkulu wabo kuphela. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, eli livi nxa sililandela kahle sibona ukubana kulamadoda lamathathu uAbednego noShadreki noMeshaki abafakwa esithandweni kumbe ezibo elalivutha umlilo owawuphindwe kasikhombisa ngobana babalile ukukhonza izithombe senkosi uNebukadnezar. Into engifuna sinanzelele lapha yikuthi nxa sisahamba emhlabeni impilo yethu ihlangana izinto eziningi lobunzima obuthiyene obunye obukhulu kakhulu. Nanku umlilo lo kuthiwa uphindwe kasikhombisa, umlilo vele uyazishisela nje. Pho nxa usephindwe kasikhombisa yikuthi umuntu athe abe umlotha ngesikhatshana nje. UNkulunkulu ke uyakwazi ukuthi abantu bakhe bayangena ebunzimeni obunjalo, abantu bayangena emililweni eminingi bakhale ngalokhu lalokhu, abanye ke abanjewo neBukadnezar baqakeze bashaya makhwelo bakholise ukudubeka kwabantu baze babize labanye babo, babize icabinet, babize ingabe yini umkhandlu lowo kumbe icouncil, batshelane ukuthi ake likhangele naku ngabantu lokhu kuzavuqhwa khona sizake sibone inkonkoni yajama. Namba-ke kodwa amadoda lesephoselwe khona besithandweni somlilo, into emangalisayo yikuthi kuthiwa bangena bebathathu kodwa kwabonakala wesine phakathi kwabo. Engithanda ukukutsho kini izihlobo ezithandekileyo yikuthi lanxa lihamba lingena ebunzini mina bomali sayo alihambi lilodwa nanga unebukadneza wazi wavuma ubana lo omunye wesine ukhanya indodana kaNkulunkulu lawe ebunzimeni ongena phakathi kwabo uNkulunkulu lawe kakuthi uwedwa sekisho lobunzima becorona le ekhuluna kusakwa malanga uNkulunkulu khona ulaba bonga bamathembayo ngobana uyakwazi ukubana baludinga usizo lwakhe lamadoda uthi wabaphuma bemsulwa benganginjona intuthu lawo uzangena ebunzimeni uyephuma ungonakalanga kodwa kufuneka yiloko ukukhuluma ngoNebukadneza ku28 ukuthi uNkulunkulu kaShadrach lo Meshach lo Abednego kulaba bamethembayo uhlala labo kwaze kwaguquka lenkosi uqobo lwayo sengathi lathi lalaba abasikhokhelayo inkosi zasemhlabeni zinanazelela ukubana kuyo yonke imizamo eziyenzayo amakholo athembe ilizwi lenkosi ukubana lizabaquba libakhuphe ebunzimeni kawuhambi wedwa izilingo ziyabakhona okorona lemkhuhlane emningi engelaphekiyo iyabakhona kodwa bathemba uNkulunkulu ekugcineni baza kunqoba uNkulunkulu abelathi asophule kulo mlilo esiphakathi kwawo asikhulekeni babathixo engcwele naba bantu bakho banikela isandleni sakhe baphule emlilweni wenkathazo zonke abalazo ngoba nanguNkulunkulu wethembeleyo kuzobona phakathi amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi thande kuzintimkandla siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkumo
siyabonga kakhulu ke Jakeli Dala untungamili nkomo.
This song comes to you from ICAP at Columbia University, which is working to build healthy communities around the world.
COVID-19, a highly infectious disease caused by a newly discovered coronavirus. Even if we are miles apart, even if we maintain our 2 meters apart, we are not a helpless and hopeless lot. Communities have the spirit to keep us healthy. We are strong together, and together we have the power to keep ourselves safe. We have won other battles before, and we have the spirit to win this one.
Distances apart, but if we put our heads together from a distance, if we walk the talk together and apart, we can win this battle together. Yes, together we shall overcome COVID-19.
Lo ngumculo osanda kwethulwa nguAlbert Nyathi labanye abaguqela uDerek Mpofu, uTererai Mugwadi, uFatima Sitimela Katiji, uLwazi Jabangu, uJazz Signal, Joseph Chino Uriri, loMono Mukundu. Singagqibi uhlelo lwalomhlanje ukuthi sikhangele ebezikhokhela. Abantu bathi bahlupheka ngaphansi kohlelo lokuhlala ezindlini ngesikhathi likhuphuka inani labatholakala beligciwane le-coronavirus eZimbabwe. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu olwalamhlanje olivalisayo ngengubulo nguGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.